So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 27 ngontulikazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nanzi ezihamba pambili.
Isikhathi eside abantu bebengawunazeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Ezomnotho eZimbabwe vele ziyazidilikela nje zodwa, azidingi ukuthi kuze okwase South Africa.
Uhulumende uthi kazonze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo mahlayana becatha ngodlakela olusanda kwenzeka kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ithi ukwendiswa kwabantwana kubhahile eMashonaland Central. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2050 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3173. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebelanda inkulungwane ezilikhulu 99,944. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 34,151. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7,156. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi phose esilengxenye 1,491,493. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwengxenye yesigidi 687,216. Sixoxelo ake wamela isigaba seNkayi South edale lephalamende umnumzana Petniko Bebe yena othi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu esigabeni sakhe.
Bube kakhulu eNkayi ngoba isikhathi eside abantu bebengawunazeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi. Njalo futhi okunzima kakhulu ukuthi-ke ufike waqondana ngesikhathi abantu bengikhona beqalisa ukuhlatshwa umuthi we-vaccine. Kuba kubike ngoba abanye kwesinye isikhathi uthi ehlatshiwe uzwe kuthiwa segula kumbe uzwe kuthiwa sesithile. Yibo ububi obukhona kakhulu obesabisayo ngoba abantu abanye sebeze begcina bengakwazi ukuthi ke bathathe luphuhla ngothi kumbe kuhle ukuhlaba kumbe kakuhle ukuhlaba, ikakhulu abantu abangalalwazi olugcweleyo ngendlela kumbe ngokufundiswa ngevaccine. Kubike kakhulu ekhaya, into embi engakaze ibonakale mbane. Abantu bayethuke kakhulu, abantu bayesaba kakhulu. Kodwa ke kungasenani ke kukhanya ke ama mask nxa usithi uyakhangela ke sebe sibabaningi ke abawagqokayo. Njalo le mbuthano ekade siba khona iya isiba mlutshwana ngoba abanye sebekunanzelele ukuthi ke lowo mkhuhlane utholakala ke kubuthaneni.
Bayahlatshwa yini abantu?
bayahlatshwa abantu kodwa ke umuthi kaweneli ntungamili njoba usazi ukuthi ke iZimbabwe ibike ukuthi ke ithole about 1 million or 2 million doses ezivela eChina kazeneli ke ukuthi zihlabe abantu abalinani elingafika isilinganiso esithiwa ke lo ilizwe nelizwe lingahlaba abantu abathile aba over 60% liyabe selanele ngibonakani ke eZimbabwe okuhlupha kakhulu wona umuthi wangkhona njengeli izwe kasilawo wenelayo ukuthi ke uhlabe abantu bonke
kuyini ngakuxwayisa
abantu bangaze bakhangela ukuthi ngoba sokuhlatshwa ke ukuhlatshwa sokusitsho ukuthi kona umkhuhlane usuphelile umkhuhlane kawukapheli ngoba ke njoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi ke abanye bahlatshiwe kodwa baba nje umkhuhlane abanye kwaswelakala inhlanhla badlula sokuthi ukuthi ke abantu okuqhakathekile ukuthi bangaze bathi ngoba sokulomuthi sebesilile kufanele baqinise ke izinqumo ezinje ukuthi ke bawageze izandla ngesikhathi sonke bezigeza izandla ngesepa njalo bazigeza izandla ke ngamanzi abe egijima ngezindlela babe becengelana esujayele emakhaya njalo ke futhi okuqhakathike kakhulu ukuthi bakwenze ukuthi ke bangaze bahlangana babe baningi endaweni eyodwa ikakhulu lokho abakwenza ukuthi bahlangane emakhithini kuyabe kufanele bahlangane endaweni evulekileyo ke lapha bayahlalela khona khatshana lakhatshana benze lokho abakwenzayo kuqhakathekile ke futhi njalo ukuthi ke labo abanelisayo ukuthi bathole ama-sanitizer bahambe bewathwele ngaso sonke isikhathi kodwa enithanda ukuthi ngikutsho kakhulu ebantwini bakithi ukuthi bakithi akelekele ukuthi ke lishiye abakapu ngiyambone ke ufica ukuthi kuyathathwa umgqomo nxa abantu bebuthene kufakwe umgqomo laphana lekapu eyodwa ufica abantu benatha ngekapu yonaleyo emgqonyeni owodwa ngicela ke ngiyaxwayisa ukuthi ke okwakathesi abantu bangakwenzi njalo
Umnumzana Pet Nico Pepe wake wamela isigaba senkayi South edale lePhalamende. Isikhulumeli sikamongameli yamasoni Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende kasoze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo yezinto mahlayana becatsha ngodlakela olusanda kwenzakala kwele South Africa. Eloba enkundleni yeTwitter izolo uCharamba uthe sebesungule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokulunywa indlebe. Ingcweti kwezenotho labo somabhizimusi bake baxwayisa kunsukwana esedluleyo ukuthi udlame olwenzakale kwele South Africa lwaluza kuba lomthelela omubi eZimbabwe ngoba izinto eziningi ezithengiswa kuleli zithengwa kwele South Africa. Ngaphandle kwalokho intengo yezinto eZimbabwe ihlezi ikhuphuka njalo nje ngenxa yokugukudeka kwedola lakuleli. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngamazwi kaCharamba.
Ezomnotho eZimbabwe vele ziyazidilikela nje zodwa azidingi ukuthi kuze kuze okwase South Africa ungakhohlwa ukuthi sike saba lamatrillioni sathenga ngamatrillioni sathenga ngamabarrels checks sathenga ngakho konke lokuyana kwakungazange kwatshiswa izinto kwelasezansi kodwa kwakuyizanu idiliza ilizwe. Ilizwe liyazidilikela kalidilizwa ngosomabhizinisi kalidilizwa yi-opposition lidilizwa yizanu PF. UCharamba nxa ngabe lesifiso sokwazi ukuthi ngobani abadiliza ilizwe abenza izinto zikhwele ziya phezulu babheke ngaphakathi kuzanu PF. Yiyo ediliza ilizwe yiyo yodwa ayincediswa ngumuntu yona yodwa iyalidiliza ilizwe iyaliqeda du ngakho ke lokho akucaba ngelayo ukuthi somabhizinisi kumbe uzulwa ngafuna ukukhweza izinto ngenye indlela kakhohlwe ngalokho abheke kuzanu PF yiyo edilize ilizwe.
Bona osomabhizimusi beZimbabwe bake bakhuluma kunsukwana ezedluleyo ukuthi udlame lwakwele South Africa lolu lulakho ukuba lomthelela omubi kumabhizimusi abo. Isingabona intengo isikhwela njengokutsho kukaCharamba kungaba kuyikuthi ngempela yilowo mthelela kumbe babe sebecatsha ngomunwe njengokutsho kukacharamba.
Ayisikho kuthatha iadvantage ivele izinto ezenzeka ezansi ikakhulu singakhohlwa ukuthi South Africa sithi ngesiNgisi largest trading partner yeZimbabwe. IZimbabwe ngabheka ezitolo zilutshwane izinto ezingavele South Africa konke nje ngenxa yokuthi lizwe seladilika njengoba ngike ngasho lidilizwa izanu hayi ngosomabhizinisi hayi opposition. Ngakho ke nxa kulimala umnotho walapho thembele khona ukuzuza izinto zazithengisa ezitolo kusho khona ukuthi zizashota izinto nxa sezishota izinto ziyakhwela kuvele kusebenza kanjalo.
Umnumzana efihlela Ncube ngoyinhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust yona ephakathi kophenyo lokudingisisa ngempilo yezakhamizi zeMashonaland Central ithi abantwana balesi sigaba bafundiswa ngababalisi abakhuluma ulimi lwabo athi okwenzakala eMathebeleland lapho okulabanye ababalisi abangazi indimi ezikhulunywa lapho abafundisa khona. Ithi njalo lesi sigaba silabantwana abangamantombazana amancane kakhulu abendiswayo ngoba bengabokholo lwesipostoli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi uphenyo lwabo luzaphathisa ingatsha zikahulumende ukuthi zilungisise inkinga abayabe bezibonile.
IMashonaland Central inumber one yokulobolisa abantwana abancinyane ngenxa yokuthi kulamapost amaneni 20% abavele abafiki amankazana ku-form 4 bayabe sebendile sebemithi sebethethwe ngabadala. Simbona ngani njenge Post Independent Survivor Trust fake sibuye sibili sizezama ukufundisa abantu ngamalungelo abantwana namalungelo abantu ukuthi bazi ukuthi imfundo yiyo ensizwe siphumelele, hatshi ukuthi kade sabalamsebenzi kodwa siyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho. Asifundeli imisebenzi kodwa sifundele ukuthi sibe lempilo engcono emhlabeni. I-COVID ingaphela sizalungisa lama ministries lamanye ama NGOs.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini okunye okutholileyo kuphenyo lwakho lolu?
Sikhangele ama teacher ukuthi u-grade 1 to grade 7 bafundiswa ngabantu abakhuluma isihlobo bani. Sabona ukuthi ngapha from ECD to grade 7 bafundiswa ngama teacher azi isiShona. Akula ngitsho lo Manyika Mjinjo lomndebelo ofundisa grade 1 lo grade 2 ngitsho lo ECD bafundiswa ngesiShona. Okuhlukane kakhulu leMandebeleni leMidlands ukuthi abantwana baka ECD le grade 1 le grade 2 up to grade 7 bafundiswa ngabanye abantu abangazi uhlobo lwabo njengesiNdebele. Siyakubona ukuthi ngapha eLupane leMandebele njikelele abalandaba abantu bayabuya bazidinga umsebenzi kodwa bengala thando lokufunda amasiko losintu sabantu. Esibile ngiyibonileyo yikuthi ngapha bayahlonipha kakhulu amasiko yamadlozi abo ukuthi abantwana bakhona ngezinye izikhathi abaye esikolo uma kulombiso bekulenye kulomunye umdlalo wesintu. Konke lokhu kuba le impact impact emfundweni. Abantwana bangapha njalo bayachiya isikolo ngama Friday besiyangena ichurch zabo zomoya. Bayachiya isikolo besiyatshekeja lokho nakho ngubonile ngapha ngakithi eMandebeleni ukuthi kulezindawo njengeGwanda, iChangani bakhona abantwana abachiya isikolo sibe besiyatshekeja. Izinto embona ngani ukucubungula lokhu kuzanceda ama policy makers ukuthi uma besenza imithetho yesikolo bakwazi ukuthi umntwana omncinyane ufunda kuhle ngolimi lukanina njengalokho engozuze ngapha eMashonaland Central.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngohlanganiso ye Post Independence Survivors Trust. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi inkampani yakwele China ebisemba iChrome emavuradona wilderness okuyindawo emele ivikelwe eMashonaland Central ichiye umonakalo omangalisayo kwezemvelo. Inkundla yesayithi ithi ibandla lezaphu selithumele amazwi enduduzo emulini kankosikazi Theresia Taka yena owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. UTaka ubhubhe ngeviki ephelileyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezibotshwa ezizinkulungwane ezinhlanu 5,000 esezihlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 eZimbabwe yonke jikelele. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salbonani emthwakazi omuhle, salbonani bathakazi bethu abathandekayo. Sibingelele nezathameli zethu ezakwamthwakazi. Okhulumayo Ambrose ozalwa lapha nomaphosa endaweni yase Crossroads endunane ubhango esigabeni sika Greenwich. Ngithi ngiphakamise ukubonga kubasakazi bethu abasilethela indaba ezimnandi emagumbini amanomhlaba kumthwakazi. Bantu bakithi, ngikhala ngesizwe sakithi esizaqedwa umkhuhlane owenziwa ngabomo. Kambe kungathiwa abantu senze social distance sibuye siyeminyana phakathi kwemazubhu kuyayenza yini ingqondo? Pho lina lithini? Kambe lize lizivulalelane liyenzani? Kanti kasihle sife kakugayiwane nje kulungiswe ilizwe. Hawu, kambe sayekelela izano ezenzela umathanda siloku esikhomplaina singena kodwa emabhasini sesiya kufa. Kuthiwa iziqondiso zikahulumeni, iziqondiso zikahulumeni uyaqondisa emisa imijova eletha amabhasi aqondane laye uhulumeni ukuze ayenze imali ngokwesibulala. Hawu bantu benkosi, bantu bakithi, abantu kabake bavuke. Abantu kasisebenziseni idemokrasi yethu, ivoti lethu. Uvotele ikusasa, ungavotele umuntu, votele kusasa, votele kusasa. Umthwakazi omuhle ngiyakhala. Ubugwala yibo buza sibulala. Ukungaqedisisi ngevoti kuzasitshiya sifile.
Linjani lonke basazi beStudio 7? Ngithanda ukuphawula kakhulu lapha na kumthwakazi kakhulu kwabantu baseMathebeleland. Hayi cha, isikhathi sokuhlala nabantu baseMpumalanga siphelile. Thina siyiMathebeleland sifuna ukuzenzela okwethu. Mina angiboni indebele lafa la uphatha umbuso. IMDC leZANPF lokho kuyinto A1. Ngoba masibhekile uWelshman Ncube ngunumber 1, ngu Vice President number 1. Amboni mina indebele liphatha umbuso eZimbabwe. So impilo bani naleyo? Ngokuba namasibhekile yonke imhlobo lapha nayalwela independent sayilwela inkululeko. Akula mhlobo ukuthiwa lo yiwo ophatha ilizwe, lo mhlobo yohlala ungu-vice president. Akula kuhlangana labantu baseMpumalanga singakhulisana singumthwakazi. Akula kuhlangana labantu baseMpumalanga thina sokwesikhathi sokuthi silungise okwethu siyiMathebeleland sizimele sizodwa. Ngiyabonga basazi beStudio 7, igama lami ngubheka impilo nyathi ngokuhlala ngise-South Africa.
Salibonani, salibonani mazimbabwe. ngizwa lokho ukukhuluma ngokuthi uthwa iMDC engakwazi ukhipha izano PF. Uthwa uchamisa ungakwazi ukhipha izano PF. Kumbe utenda iBD wangakwazi ukhipha izano PF. Likhohlwe ngakho izano PF ayingeke iphume. Akula muntu ongakhipha izano PF. Umna ngingagwalishiwe ngabe phila. Akula muntu ongakhipha izano PF. Khangelana thesi indaba yeGugurawundi ngo-1983. Sabulawa amaNdebele babulawa. Amakhiwa ayekhona iAmerika yayikhona iBritain ikhona abazange bekhulume ngakho lakhathi sabakhulumi ngakho. Mi kungathintwa umuntu weMDC bahlabe imkhosi engapheliyo ukuze kufakwe la ma-sanction phezulu. Izanu PF forget and smile ukuthi ngaphuma. 2023 singabeka imali akula muntu ongakhipha izanu PF. MDC forget and smile izasibulalisa ngendlala la ma-sanction yazo ngezinto zonke abazenzayo. Siyakwazi owawukhulunywa ngoswangirayi kuqalisa lakhathesi yikho okusebenzayo. Wathi ngiyothola amakhiye elokhuzeni eyokudla okuvala lokuvula wavala ukudla until today.
Studio 7 27 yabuliswa ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela ukuthi ngibuze ukuthi umnankaba amaze ekhuluma nge-PC i-PC uyayazi yini i-PC ngoba abantu ngaba amasosha lamaphoyisa abahlukumeza abantu abana-PC kodwa zoyokhuluma nge-PC komunye umuzi owakhe umuzi umehlula since ekhona 1980 up to today ayikaze vele izibakube ne-PC. So i-PC akhuluma ngayo yena yiphi okumele achazeleni. Wathi sejike waba uNkulunkulu enamanga sebuyise umuntu kaNkulunkulu enamanga etshela abantu elizwe lonke amanga. Ilizwe lonke litshela amanga ukuthi senguNkulunkulu ezinto ezimbi. Abantu bayahlupheka. Umaso usiya manje uma-election usencinga abantu ngokudla kuzoba usaba ukudla lokosuku olulodwa abanika khona eqeda abathembisa lokwathembisa imisebenzi engalenzi lutho. Akayeke amanga umuntu ophethe abantu akakhuluma iqiniso akakukhulume into eyiqiniso engasitshela amanga njengabantu basezimbabwe engasitshela amanga. Ngihlungu kakhulu ngoba ingane abantu abethu bahlupheka kakhulu abantu abethu abafundi abathini amatisha aholiswa kuhlungu kakhulu lokhu.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika lamanye amazwe angamachumi amabili angoqela ele Australia, iBrazil, Colombia, South Korea lamanye asesole kakhulu ele Cuba ngokuhlukuluza abantu abatshengiselayo ezitaladeni besola uhulumende walelo lizwe. Ngokubika kwamsakazo we-Voice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe selisusa amabutho alo kwele Iraq lapho abelwisa khona abahlamuki beqembu le-ISIS. Ekhuluma ngemva komhlangano awenzelwe umkhokheli we-Iraq e-White House izolo, uBiden uthe kuzasala amabutho amalutshwana kuphela azancedisa ukulolonga amabutho akwele Iraq. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende kamongameli Joe Biden uthi iziqondiso ezivimba izizalwane zakwamanye amazwe ukwethekelela leli lizwe zizaqhubeka zikhona okwamanje ngoba umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka. Iziqondiso lezi zithinta abangayisizo zizalwane zeMelika abayabe bethekelele kweleBhilitane phakathi kwamaviki amabili ayabe isanda kwehlula kanye lamazwe angamachumi amabili lasithupha seEurope. Zenqabela njalo izethekeli ezivela kwele South Africa, i-Ireland, China, Brazil, Iran kanye laseIndia. Isikhulumeli sikahulumende weMelika, unkosikazi Jen Psaki, utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bakubone kufanele ukuthi baqhubeke ngeziqondiso lezi ngoba umkhakha we-COVID-19 oyaziwa ngokuthi yi-Delta usuhlasele ngamandla ngokubika kwenhlanganiso ye-Reuters. Abezempilakahle eMelika bathi umkhakha lo umemethekiswa kakhulu ngabantu abalokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Mqondobazi Magunya.
Into khona ukuthi akusikho eAmerica kuphela lapha abantu abala khona ukuthi behlatshwe ijekiseni yeCovid. Lakhona apha eNgilandi lapho esikhona abantu bakhona abalayo sibili kuvike phelileyo kade bedemonstrate lapha eLondon bedemonstrate ukuthi kabafuni ukuthi behlatshwe. Njalo kumele ukuthi abantu abangafuni ukuhlatshwa kumele ukuthi amalungelo abo ehlonitshwe, njalo bengahlukuluzwa nguhulumende ikakhulu endabeni zokuthi bayabandlululwa nxa kubuya endabeni zokuhamba ukuphuma ngaphandle kwelizwe lokungena. Ngikhuluma ngisenze nje kathe se-UK lapha kulabantu abangafika 22 million abangakahlabi ngibala yona ijekiseni yokuqala. Baningi sibili abantu asebethole ijekiseni yokuqala bafika khonapho 44 to 46 million abantu asebethole ijekiseni yokuqala e-UK la. So khonokho elikubona e-America kuyafana la ngapha ukuthi nje ohulumende bafuna abantu behlabe ngazo zonke indlela. So ke bona abantu abalayo ukuhlaba kabaphiwe i-coverage ngumsakazo engaba njengaleyi ephiwa laba bantu abahlabayo. So akusi problem yona eAmerica kuphela, iproblem yethu lathi ngapha, njalo iproblem umhlaba wonke jikelele.
Amanani ababanjwa lomkhuhlane ayakhwela yini langapha?
Into engathi ibanhle ngapha kithi kweleBhilitane ukuthi inani labantu ababamba ubhubhane lolu seliqalile njalo ukukhwela, kodwa ke lithi likhwela inani labantu abatholakala bele gcikwane leli. Abantu abangeniswa ezibhedlela inani labo hayi likakhuphuki, njalo labantu abatshonayo betshoniswa yilo bhubhane lolu hayi lisesephansi sibili. Uyathola ukuthi njengalamuhla kufa abantu abangu 28 lapho esivela khona esike safika kwezinye isukade sokusifa abantu abayi 1821 a day. So unxa ukukhangela lamuhla ukhangela lapho esivela khona uzabona ukuthi kulobubelo sibili abantu ababambugciwane leli inani lalo ungalilinganisa lenani labantu ababhubhayo, uyabona ukuthi hayi ubhubhane lolu aluselalo ulaka lolana obelulalo ekuqaleni.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya, isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Kwezemidlalo, umbhukutshi weZimbabwe uPeter Wessler uzancintisa namuhla kumjaho we-100 meters freestyle emdlalweni yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele-Japan. UPeter uzancintisa kuma-heats njalo ukuze adlulele kuma-semifinals kuzamele abe ngomunye wabadlali besilisa abalitshumi lasithupha abazaqeda bephezulu. Omela iZimbabwe kwabesifazana kulumjaho uDonata Katayi wehlulekile ukungena kuma-semifinals ngesonto. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kupupe abantu abangamachumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Uhulumende uthi kasoze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo mahlayana becatsha ngodlakela olusanda kwenzeka kwele-South Africa. Inhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ithi ukwendiswa kwabantwana kubhahile eMashonaland Central. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abafuna ukulalela indaba zethu ebulenjini lingaya ku-www.voandebele.com. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.